Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 yesonto mhlaka 19 kwenkwezi 2019 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokugcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe. Nesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS lenye imali.
Kulamadola amatha, brand new, lama-$2 amatha. Ukuthi aprintwe nini, thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi aprintwe nini, kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla leZanu-PF lithi wonke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule supportage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjenganzene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-Americans babuya khonale, abanye babuya bevela e-South Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izinto lasebakhanti zethu khonale.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zokugcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesinto sama real time gross settlement kumbe RTGS leyinye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube, umgcinincebo kahulumende weZimbabwe, esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali enengangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu loNcube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokho okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensida kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla, uNkosazana Brittingpofu, uthi lokhu kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5RTGS nxa uyithwele i-5RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers, i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona eyomuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabe kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana, kodwa lakho akula bungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa
impahla. Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomuka uvuka isikhona nje, kwaphomuka uvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerethi eyayikhona ngalelo langa. I-10RTGS yayisakunika i-1 le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa waphomba ukuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zesizonzana sesihleza zaba eroded, azisela vala, azisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele sehoda.
sizwa njalo kuthiwa kulama ibhondi amatsha avela ngaphi khonapho zokuthiwa agcwele
siwabona sekhona lathi esegcwele ebantwini suke uyasegcwele ku-black market kulamadola amatsha brand new lama $2 amatsha ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawo azange sibe kwazi uminister uyokwazi ukuthi waprinte nini kodwa kulanto asitele yona silindela ukuthi sizwe ukuthi kanti la amadola asematsha avela ngapi aprintwe nini eprintwa ngubani
sizwe njalo kuthiwa ke
ngoba iwasevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu isiningi kakhulu sokudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bahuquluze khonoko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamaresi aphezulu thina abanye ngapha sesisala singalalutho
sizokuthola njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali bese likuzwileni khonoko
isimanga ukuthi indaba esizibona kuma-Twitter nemanyuzini kodwa yena uminister phela kakahleli lokuthi leyo $500 million uyithethe ngaphi kubani i-$500 million esiphomba ukuyiza ku-Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngaphi sinje soyakuzama ukuthi kathi uyithethe ngaphi leyo $500 million all of a sudden ngemva kokuba amarates ekhwelile ku-parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala kuprintwe amabhondi amasha yena usengovuka sengile $500 million kutho ukuthi nguye phela thina babadube sicabanga ukuthi yena nguye obuye ngapha ku-black market wazothenga imali
soke kodwa
kolokuthiwa yikho okwenzakele ubuye ngapha yena la ma-RTGS akhe la aprintile amatha wabuya ngapha ku-black market wakhweza amarethi wathenga wathenga imali ngakho sethengilele imali sikwanto sesithi kusasa amarethi kumele abuyele back to normal
ye kukhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo
hayi as long as lokho esebenzisa i-RTGS mina ngikubona ukusenzakala
kodwa umnumzana believe gawule webandla le-ZANU-PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama-RTGS njalo le ntengo yempahla etshiyeneyo
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lanani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama-prize akhwelelane kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abahamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku kuganga ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezingethola ungakhangela ithibukwe naleyo ukuthi utshwala uphewa ukhwela njani veli kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu bezebekhweza nje izinto zonke zezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini abokubalahlekileyo ukuthi bakhweze nefuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo khona ukuthi kulokhu kuganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathesi ungayo emkambo lo okuthengiswa khona emagqwaqweni isiku-125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleli kolokugawula
khonoba kuhambi kuhle njalo kithi kuyathengisa ukuthi into zimanga kuthi nxa kuthi kanti into enzomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nanani into zenezo yizo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoko kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenzwa khona ohamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa yilo kuze imali yesidollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uya lesandla la esilukhuni ukuthini adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona akwazi lokuthi uyenzani
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxa besebona bathi nje imali bona basegcekeni kwabona bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcekeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonokho so nxa kungaqedwa khonokho abantu bazathi uhulumende uyakulo mlando ukuthi uyakuyekela khonokho kutho ukuthi ngezinye iindlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwo
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensita ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi ngucomrade Coltrane Chimurenga owayekwinhlanganiso ye-December 12 movement ube yindoda emadodeni uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika walwisana lenketabechabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo lezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ngamanye amazwe agoqela elebhilithane ilizwe lemelika lele-australia usims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kwelezimbabwe
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave
Benana masiba
wenzi wemanja
Nila baba mkulu Babe lobo la usenzi
Zulukande balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Ngixoxa lo nkosikazi Koniman Yena oyi board member Ye Southern African Community in USA Khonapha ke kwele Melika Isakhu ikhangelana lezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Ilo mcimbi omkhulu namhla khonapha e Silver Spring esabelweni seMaryland ngisakwamukela kukhikelo nkosikazi mani
yebo kunjani
hayi ngiyaphila olunjani
ngiyaphila
uhamba njani khona ngapho kusakho
isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival le but yona ibisi yaqaliswa kudala mthichari la America especially indawo lezi eze-Maryland le-DC le-Virginia abantu bazi kakhulu indawo ze East and West Africa abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kweAfrica sabona ukuthi kuyabe ku right ukuthi yenze yethu iorganization ezakhuluma ngama countries awethu awe Southern Africa and wonke ama countries ona lawo esilawo ase SADC
yeah
iwa ama countries esilawo khona
Yeah, masikhangela ke singathi lina vele lihlose ukwenzani khona.
Sifuna ukutshela abantu beAmerica ngama countries ethu ukuthi senzani iculture yethu lokuthi kuyini okuhle okusema countries ethu abangahamba beyokubona abantu abangaziyo ngeSouthern Africa ngoba baningi abangazi abaningi ungababuza ukuthi uvela eAfrica bahle bethi oh uvela eNigeria. Uvela eCameroon, you know, ama countries ethu abawazi. The only country yodwa abayazi iSouth Africa. Yendaba kaMandela yabo
yes.
So yikho science organization le uthi sibathengisele ukuthi hayi iphathi le kaMandela icountry le lapho kuvela khona kulamanye ama countries surrounding ni country kaMandela iSouth Africa abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about
lapho ke libukisani khonapho
njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya kulomuntu ozakhuluma nge like ukuthi abantu ekhaya baphila njani you know like emakhaya not edrobheni ngoba abaningi kwedobho bayakwazi like you know ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi sibatshengisele ukuthi amanzi siyathwala njani kumbe inkuni abatheza inkuni lokuthi inkuni izithwala njani lokuthi umlilo senza njani sipheka njani and singabatshela nje ne-anything as a culture zethu esizenzayo emakhantrini ethu
singathi-ke nxa sukhangele abantu konokele kubukisayo bakuthakazelela yini
kakhulu kakhulu kungibona ukuthi yindaba esiyaziwa ngabantu abaningi so kuyagcwala bakuthakazelela khona lokho esikwenzayo kakhulu ngoba ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele e-Angola nasi itafula yakho tshengisa we-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola lina lise eMozambique lina lise Zambia Malawi so bonke abantu bayabuya nje khona kube ukuthi sebe baningi futhi ababuyayo sathi sicalisa ngokungabantu kulabantu abalitshwane but sebe baningi abantu abathakazelela khona lokho abanye abavele emakhantinethu but bathakazelela lokho esikwenzayo so bayabuya even abanye abangama-Americans babuya khona abanye babuya bevela eSouth Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokho esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale even lapho bakhantri zethu khonayo
singathi ngaphandle kokugida okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini
you know ispirit esobuntu ukuthi you know singabantu banye even though sivela emazweni yes emazweni angafaniyo singabantu banye so siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho sivela khona kunje and izinto ezinto usiko lethu yilolu njengeezweni lapho yavuzela khona
singathi likubona sibile kunceda kakhulu ukuthi abantu babe sizwa sibe ukuthi hayi
laba bantu balesikwe linje lelinje lelinje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonela izinto lezi ekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya kungayenzakala into i-community yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi for example engakhuluma ngakho last day ukuthi umuntu ungayetshata emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu-100 abazabuya ngoba lo om-invite-ileyo uzabuya nomunye futhi so kufanele ulungisele ukudla okuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza 100 njengoba besenza lapha e-America siyaphela ukudla izinto zethu zona ezezekhaya ezomuntu that we try and esizama ukuthi siyitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapho esivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya and bayakuthakezelela khona lokhu ngoba babona ukuthi hhayi alibandlululi liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula even nxa kuyisikhathi sokukhala kulazawuthi ofanele abuye ngulo lalo lalo akula kubandlulula uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu zulu kandaba lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
All right, lami ngiyabongaela
manye amasebayawagcina masebawa
wamanje-ke sike sizwe esibhadelane labatsha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliso Msasiwa, yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemelika. Lina njengabosomabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxa sikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothela njengebhizimusi ihlelele ukuthi ihlose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotova. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS yes, ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no holds and has never or hasn't fully understood the impact of the black market into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sihlalele thembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond note alokhe elahla i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola leMelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola leMelika?
Nxa sikhayela izinto ngomumo wakhona, idola leMelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and we're regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi once the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezinye izinto ezingajintshiyo nsuku zonke. So kusifundisile thina njengebhizimusi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba affecta njani sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizimusi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhasi likakhulakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu esithi ufuna ukuhlawulwa ngedola leMelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. Lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo?
Into esiyikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka ngebusiness akula business elihlala li positive profit line. I think gonke githi njenge fashionable box kuhlelele kuthini. Our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamela umuntu elayithe cheese Zimbabwe, and that will have to be us. So it wasn't the best of days, it was unpredicted, but we've had good days and good wins.
Ngibuhlelo noma unikeza bontanga abangawusomabhizimusi amazwi enkuthazo.
Amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation, make businesses based on the situation where you want to be, and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you, that you bring out the best of your conditions.
Ngiyabonga kuba sehlelweni lakho. I hope that especially abalaleli bakho abuya in the diaspora, in terms of Freshener Box we have a facility ukuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla, and we have affiliate shops where you scan and go. So in terms of people in the diaspora, you can scan and go.
Nangu unkosikazi uNomaliswa Msasiwa, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwe phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi 2 kwane lokwanamhla. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwaka komuhle, bye bye.
Ngikhulu ke Mike Hobe, sike sikhangele ke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontuka melikomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli sakho sesithathu, ivesi ngelesithumi lesikhombisa, i-Injustice 3 ngesilungu verse 17. Ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzawubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo, ngokubana uzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo, sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomon ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe, sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo, uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundo weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaviwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwakho konke, isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula esikukwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomon yakubona khonokho, yakunanzelela ukubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. Into enhle ukuthi uNkulunkulu kakukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena. UNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. UNkulunkulu wakubeka-ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila. ngobana into enhle iyaziwa inhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti lento ekhohlakeleyo uyazikhethela, ungazi wathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo ungena lwana owenza izinto ezamukeleka akhona kuNkulunkulu kuphela kodwa lemhlabeni esaphila. Sasizameni ukulunga singazisayikela silahlekelwe indlela ngoba elinye ilanga sizawaphendela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu ongumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungelanhliziyo embi ungelalunya ungacindezela abanye ungelanhliziyo yokubulala ungelanhliziyo yokuthakathi kodwa lenhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. Nkulunkulu abelata silondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga silungile sikhohlakele imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza ithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asiyikhulekele Baba Thixo engcwele sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe ziphakamise umphakathi kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlula emhlabeni sitshiye amagama amahle lezulwini kulothi zisamukele zisithokozele usiqondise usilondolozise sela manje kube ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu iqembu le-Highlanders libe nguthiki lobhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe lamhlanje e-BF. Kweminye imidlalo Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0 Chicken Inn 3, Cape United 3 Mushwane 2. Ukuthi sikhulumeke ngokwenzakala kuBhoso sile ngcwethi kwezemidlalo uMnumzana Muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshane ke buhamba njani kuBhoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibona ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kuthi kubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu abadrowa engu-5 kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Papa Fields sikhuluma nje lonyaka.
Bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje kukhanya ngathi umqeqeqi uMadinda Ndlovu lapho sikhuluma laye ngemva komdlalo ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okukhulunywa ngabantu
abaningi.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa
ukuthi
bengahlohli. Asazi njani.
Siyabonga kakhulu-ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungathola kusasa. Ingcwethi kwezomdlalo umuzi wethu Hadebe, siyambonga kakhulu. Singakehluka nokuthi sikhangele okodwa nje kade kukhokhela namhlanje. Sokugcwele imali yamabhoni notes kwele Zimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje, olivalisayo nguGibbs Dube.